tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kumabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uLinda Masariva waba lilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela uNkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lenze lokho ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the amaprovinces wonke kuze kube lemihlangano. Siwachele formally but already so qalisile ama consultations la.
Umphathi Nhlambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu, embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi ilizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders silendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo, kulandela ukukhethwa kukaNkosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT, ngakho bengamelanga angene kulesi sikhundla. Vathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikadzino, yena osengunobhala jikelele webandla, kanye lomabhalane wogatsha lwabesifazana uLinet Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga, liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira waba lilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active upolitics, wake wahlale Harare njalo active kweMDCT. Kodwa ngamanye amalunga-ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena even lakubandla le-PDP ngesikhathi obabutenda ibithi bephuma ku-MDCT ekhokhelwa ngubabusangirayo, oba wangena lakho zama ukunanzelela ukubana i-constitution iyalandelwa yini, i-democracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha izixwayiso ngasese. Kathi-ke kwasokunanzeleleka ukubana ku-constitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba linanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama-special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma-structures ephathi, but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu or okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla. Ngakho-ke ibandla lethu le-MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangelele ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily, abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezi nto ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iphathi ibaphe indlebe, ibaphe ithuba.
Ngamanye amazwi Dube Ncangu, uthola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu, yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena?
Ye, yikho sikile okwenzakeleyo.
Udaba daba lwabo masarira labanye bakhe lolu galusoze luli xotshele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo
hayi abakhono nayo abalihle kanyana singathi ngamadelegates akadevela eSouth African province kuphela ababalisela uyouth chairperson wakhona uorganizing sector wakhona lo munye akade delegate from eJohannesburg district
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele eMDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe gakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake yabuswa iBhilitane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulinhlanganiso. Kubika uEzra Chisaswanda.
Umnumzana Moyo uveze lokhu ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBhilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga leCommonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso yeCommonwealth kodwa iqiniseke ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth sakhutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eCommonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyongalunganga. Yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena kuCommonwealth kodwa saqale siyenza ama consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene kuCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu melana ngokubuyela kumbe ungabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote ukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banenge pande la. Kuwenzela umhlophe ukuthi oqala babe thumezela izimali weminyaka efuna ukufika 20 besenza ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula. Besenza ukuthi abantu bayelatshwe. Besenza ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. LeBhilitane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaswanda.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse eleIndependence. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasalo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkhokheli Spa Siziva.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa-ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ani.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi kuya ngaphi, ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa. Kodwa-ke sekumele sivotele okhona, ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho okusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi. Ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya baselebrate ukukhitha umgadi, kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi beselebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote sibili, ngibona ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interests zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusigugura undi konke sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi, kodwa siyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkhokheli Siziva isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanjelo koko vetu na masigo, babe tete la mazo
Kwa
uste na masigo we,
kwa
uste ziwe wane.
John Gulte mbisa wame ngefige pelileo. Sa kubega utaba oluzima kakhulu, utaba lokutingela abantwana umchato. Kubega ke lamhlanje ngilo nkosazana Isabel Dlamini, lomnumzana Matthew Nketa usapuku ekweru.
Ngesinayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esinayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo so ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha la masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya ngoba ngapha into zakhona zithiyele inkinga enzima.
Baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje onje onje.
Khona lokho sekuya kusiphala kucaca Baba Dube lomphakathi, kodwa thina esikhuthaza ezamasikoti obabakazi munye ngamunye umuntu obabakazi lapho akhona bathathe indawo yakhe. Umntwana osemazweni osibabela kuwe wena sele lapha eZimbabwe. Lungisisa bathele ukuthi ngokwatshela ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so. Ukwenzela ukuthi bona babekazi kungazali kulesicala empilweni. Kuthi abantwana balahleka ukhona. Dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-anti.
Madlamini, so ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo, pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo?
Silenkinga enzima, yikho angitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchada but ukuthi behlanganela labantu abangachada labo kunzima, yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba ukuthi kokunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali ukwazi ukuthi kule kulomuntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo bakhombisa mabesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu so omama besale bengasela bantu labantu abegcine bengasela majaha osebechade ngawo so silenkinga inkinga enzima le esilayo.
Ye, siyamuzwa uMadlamini kodwa isikhathi sesiphelile. So ke njengoba-ke esitsho lapha-ke uMadlamini baba Nketa esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo, pho ke kuyenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona? Ngicela ushaya ngamafitshane sibili.
Bakunikeze umuntu indawo yakho, ubabekazi wabe ngubabekazi noma umntanakhe kamne wabo eLandani yena ubabekazi eselapha esigodini, batshele ukuthi umntakamne wenu ngapha usefuneka usebona umuntu wakhe, ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiwa ngaphandle. Kunjenje kubonakala nje ngoba babekazi yabo sebegoqa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa. Katshele noma engumyanga katshele adlale indima yakhe njengoba babekazi egumeni.
Ye, phose lokugcina Madlamini ngamafitshane ma.
Lami ngiyavumelana lo baba, into esingayenza ukuthi kunje lapho obabakazi ihlale nabantu bethu sibakhuze. Labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGives Dube.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka, laye ukhangelela ukuba lilunga ledala lephalamende emele isigaba seLobengula Njube constituency. Lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube. Masambeni kuye, siyezwa okuningi. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Hayi, mina ngi-right baba, kunjani kuwe?
Hayi mnumzana, mina ngiphilile, ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje.
Hayi, kubonga mina, nami ngiyajabula ukuparticipate lami ngikhulume ya ehlelweni lonto.
So Reynard, usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena kukhetho kuluminyaka, awungitshele ngamafishane ngalokho.
Ya, leyo liqiniso. Nami ngithe njengomuntu ozalele eZimbabwe ngabona nami kufanele ukuthi sengile minyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi ma usule minyaka engamashumi amabili lanye uyavunyelwa nawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokuyindlela la ukwanise ukuthi ucontest. So ngalokho ngingena kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo, kube yithi esiguqula ilizwe lethu. Akusekho lokhana ukuthiwa ababusi bakusasa, bathi kusasa yakhona yiyo esifikile.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangile ukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya, into engilandileyo ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi bakithe njele ukuthi since ngimncane ngisafunda lami e-primary ngangingena ngaye e-high school ngaqeda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba notshintsho kumbe kusiba lento entsha ngisho lebhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone. Into engiyibonayo kusiba lutshintsho itshintsho engathi luguquka into zisifa into ezidilika kusiba lama-pothole. Engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor bayebenende emgwaqo kuphela kodwa kungabi lo tshintsho olukhona. So ngathi ya le yinto engibona ingihluphile leyo ngabona kufanele ukuthi ngi-contest ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho umuntu nalo ozelweyo ebone kusiba le nto entsha kumbe kuba ithala ikhe elitsha kumbe kuba ngumgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lodubo olunjani kukhetho lolo?
Ya, into ekhona ngathi i-culture ngoba ngingeke ngabhodabhoda ngizama ukuzwisa abantu ngikhuluma labadala ngikhuluma lentsha. Kule culture liyayo yokuthi abadala vele abalezimali, abadala laba abalezinto ezinkulu laba akuyiba abalezimali njalo beshaya abangahlali ebantwini kodwa behlala ema-suburbs lana adulayo le. Abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala njalo into engiyizwile ukuthi kuthi isikhathi abadala abalezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha. So umuntu wakhona nxa sungamqathanisa nami yena usuka ebesengani selesithunzi. Kodwana into enginazeleleyo enginika nami intshuntsho ukuthi izakhamizi zezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyi ayibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi. So sebefuna nabo umuntu ohlala kibo, umuntu ozisinduko zabo, umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice. Yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya, le yinto eqakatheke kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha eBulawayo. Kodwa siyazama, akathesi ngeke ngakhuluma nabanye abantu abasha abafuna nabo i-contest ezigabeni zabo. Omunye ngu-Legend Ndlovu ufuna ukugijima emagwegwesi sesibambisana sencedisana. Siyanikana ama-idea lapha nalaphayana. Omunye futhi ngumazikisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami ngathi vele ngumathelwane wami.
Renard wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa, isikhathi yiso sesibalekile sidliwe ngumangoyi bafo. Masiqhubekele phambili ngalingxoxo ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo lapho siza kuqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobengula Njube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lomkankaso wakhe. Olevalisayo mthwakazi omuhle nguMike Hove bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Zoku isikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abaningi siyithatha ngendlela engalunganga. Ngathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus, hlangana lo Mose ephuma eGibhithe egcwalelwe ngabantu ababe baningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Ake siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama 3 million. Ngakho kumbe kwayekuthi kumbe abantu balwile umuntu lo lomakhelwane wakhe, wayesiza kuMose. Kumbe umuntu utshontshela inkomo, wayesiza kuMose. Kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu, wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa nguJethro. Ngakho sihlangana lapha kuExodus chapter 18, embuzo uMose sithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na? NgokuExodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchoto sikati kwenzelani lokhu. UMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqake le ndaba, beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose, ungawenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala wakhe uJethro, uMose wayengakuthatha ngokuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Kuthi ukuthi uMose lapho engakwazi ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wakhe, kumbe qalisa ukubuza umfazi wakhe ukuthi hawu ngotshela ubabakho, kumbe qalisa ukuthi hawu kutho ukuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwane umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi kuchothozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncedo. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi yindaba umuntu lo ekhulumela into, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulo mhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulolunye ulwazi nengalalo, kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mina engalalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi laba abatshayelayo nxa ukhangele ngefasiteli lapha kanti kulesinye isigaba sokuthi uyakungananzeleli okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgcoba ungamgcoba, ngoba kulesinye indawo yefasitele yakho lapho ongaboni khona. So kutho ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto ayabe engaziboni. Ngakho okokuqala, nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ezama ukukuxwayisa, uthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu le ndaba esitsho njalo. Okwesibili, kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangele into leyo umuntu uyake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono lo endlayo, kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu lo ezethi into leyi kutho ukuthi into leyo ingangisiza yini entweni le engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu, yikuthi kumele wenze isinqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi, umlayo kababazala wakhe uJethro uqinisekile, ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba. Wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba. Kutho ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kutho ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho, nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa, ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lo yabe letha olunye ulutho ongalinanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ngokuxwayisa lokhu abakutholileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba, ngegama likaJesu, ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto eziqondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu yathandaza, amen.
Hayi, ve kukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Soke kakhulu lami ngikhangelela uhlangana labalaleli iviki le elandelayo.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi useNisibanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKhasilaka Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje: Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamo Zimbabwe 0, Chapungu 1 Herentals 0. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso, i-constitution. kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungamili inkomo asanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika fast 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.